Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ndivuka njani mthwazi omuhle siyalambulela kumsakazi we Studio 7 namhla ngolesine mhla zine kuNtulikazi 2019 igama lami nguKip Dube. Endabeni zethu lamhlanje abantu bakhonona ngohambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa okwele Rwanda lapho kunanzwa khona usuku lukazibuse.
Kuyamangalisa ukuthi umuntu angathatha iprematine edula kangako ilizwe liphakathi kweproblem athwale labantu ehamba labo khonana akulanto abayayenza khona ngitsho
kodwa abasekela umongameli bathi kulungile akwenzayo.
Into ezomongameli wethu akunanto embi ngakho wakha ubudlelwana futhi sifunde kibo laba asebevukile kaze nathi nxa sivuka sivuke sindawoni.
Sizalethulela ezibhekane labalimi.
Siyalima e-South Africa endaweni yokuthiwa kusesizwe le-Bronco Strait. Siqale indaba yokulima ngo-2014.
Abadabuka eZimbabwe abahlala eBritani balungiselela ukuncedisa iqembu leZimbabwe Netball Team elikumncintiswano we-World Cup.
I-Netball Club yethu yefika mhla ka-5 lapha yehlela eManchester khonapha. So sizaba labanye abazehamba beyihlangabeza eManchester Airport. Abanye abavolontileyo ukuthi babazabe khona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu abaningi bathi kuyamangalisa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wethekelela kwele Rwanda ilizwe leZimbabwe lisehluleka ukulungisa umnotho oqhubekela phambili ukukhudeka. Bathi uMnangagwa ohambe kulelo lizwe lezinye iziphathamandla zikahulumende bekumele athumele umuntu ozamela hathi ukuthi ayikholisa kwele Rwanda okuzabe kudliwa ezivela emlonyeni kunanzwa usuku lukazibuse. Kwaba lempi yenketabechabi eRwanda ngomnyaka ka-1994 lapho kwabulawa khona abantu abafika isigidi. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesikhulumeli sikamongameli. Omunye wabakhonona ngokwenziwa nguMnangagwa ngumnumzana Clement Moyo olela ilungelo likaZulu.
Uyazi ukuthi ezinye izinto zeZimbabwe ungathi kuthiwa ngabantwana abancane abecrash bedlalisa ama-chips nje. Kungala problem. Uyazi kuyamangalisa ukuthi umuntu angathatha iframachine edula kangako ilizwe liphakathi kweproblem athwale labantu ehamba labo khonana akulanto abayayenza khona ngitsho olabazaphenduka besitshela khona ngamanga wodwa into ezingaz yonke into yabo abayenza ayisebenzi uya high plane uhambe kwamanye amazwe acelebrate independence so under is progressive under i-leadership ekhona ngazi abantu bakhona beRwanda hambe bayasola kodwa kukhona okungcono kulakithi thina kade sabakhululeka bona besempini. Kodwa ke khathesi esikubonayo ukuthi angikhona ukuthi uMnangagwa ulesifiso sokulungisa ilizwe sibili ngendlela eqondileyo ngoba lokhu ngokunye kwakhona okutshengisela khonoko. Yena nje kumele abe bhizi ngokulungisa ilizwe hayi khona lokhu kube siya kubo Rwanda tatihani namabilana i-luxury lela lingalancedi
amboni
kuyindlela eqondileyo.
Ubona ngani ngawalile kumbe ngawuthumeza omunye umuntu khona ngale?
Ya ngaba uthumela umuntu nje wehedwa agade iplane la ama-passengers wafika khona le ngesikhathi kumbe wafika amaprezenta loko kokuthwalana nama-ministers ehamba lawo khonale uyazi ungathi kuthiwa kumbe ngabantu labana balesho ofu ukuthi banjani njani. Mina angiboni lokuthi kati balaba abantu basiriyazi ngombuso yelizwe siloqondileyo ilizwe ladua Dube abantu lapha bayafa indlala kuyalanjwa la sinje kunjalo nje kuvela akunala food security akunala mzamo yokuprovide food security akunama-gates izikwelete zigcwele emazwe wonke wenala eSouth Africa sibawo imali eMozambique sibawo imali ngapha la iCaribbea layo kayisayenzi kuhle endaweni yokuthi bazame ukuthi imali leyo yonke le bayihambise kuhle bazame omunye umzamo wokunceda abantu into zinenge zihluphayo kodwa bona bakhethe ilakjali nje hhayi mna kamboni mbona thi buzani kanje kuphela kulalutho.
Kodwa umnumzana Joseph Chuma owebandla leZANU PF uthi kuyamangalisa okukhulunywa ngumnumzana Clement Moyo labanye bakhe.
Nxa ngakini kunomkhosi okhona kumbe umshado kumbe sithi i-birthday party kumbe okunjalo ubaba wakhona ngale abesewunxusa wena sithumela umntwana uthi hayi hamba wena mntwana wena uhlale akutshengisele ukudelela yini omuntu okunxusileyo na kwesinye isikhathi asikukhangeleni njengokuthi ona iwakha ubungani labantu abaprogressive. In Rwanda, siyakwazi right now in Africa is one of the countries that is very progressive in terms of umkhonono wabo nendlela abayizinto zabo ngazo. Kuyini okubi ukuthi kona thina lathi ngapha sibe nobudlelwano obuhle labo, ikopene labo. Ilanga abalihlezi vethu asolanga lincane, ilanga le elikazibuse wabo. Ngakho lathi thina njengeZimbabwe nxa sibelanga elinjalo, nxa sibanxusa kumele babuye bona abakhulu bangibona, hayi kodwa kube sokuya umntwana. So mina ngibona ukuthi into ezomongameli wethu akunanto embi ngakho. Kudala ubudlelwana kwakha ubudlelwana futhi ukuthi wona at the end of the day sibe ngabantu bani, sifunde kibo laba asebevukile. Kaze nathi nxa sivuka sivuke sindawoni. Mina ngibona ukuthi kule nto embi khonapho ukuthi nxa ubaba owa-next draw ethe athi kulo mkhosi, mina njengobaba omakhelwane ake ngihambe kulokuthumela umntana wami.
Ye, kodwa abantu bathi phela isimo somnotho sibi kakhulu kwele Zimbabwe, nganje uzihlalele ngoba kukhanya kuchitha imali la.
Ngosinye isikhathi ngiza kutshela into eqakathekileyo elinganazeleliyo. Ngosinye isikhathi for you to make money kumele uzimiselele utona uspende imali. Ungatona ufuna ukwenza imali kodwa ungafuni ukukhipha esambeni ube ngumpondo kayinsizwa, akunato oluzavuka. Yena lani imali esingabe siyispendile kuhambo kwafana labo abeRwanda basabe ukuthi sihlonitshiwe shuwa umongameli welizwe leZimbabwe ushumile wabuya. Lani nxa sithi hayi bakithi sizodeni lapha sizodeni laphana, awuboni into kungasivulela eminye iminyango ngoba anti abona singacabanga ukuthi bona ukuthuthuka kuzavela emakhiweni kuphela. Kwesi sikhathi ukuthuthuka kuzavela phakathi kwethu bonapha singabafowethu labodade wethu e-Afrika khona. So akumelanga sikhangelele phansi amazwe e-Afrika ngenxa yokuthi sifuna ukuthi bona kube sihambe nawo sosize ngabo-Trump kumbe ngabo-Putin kumbe ngabo-Xi Jinping. Kwesi sikhathi bona laba abafowethu abe-Afrika labo asibaqaphiseni labo nxa bethi bezinto eninje. So uzabona ukuthi kwanoku imali esiyisebenzisileyo ikwenza konoku uzasilisela izunzo ezasala ekumangalisa lawe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usethekelele amazwe amaningi kusukela ngesikhathi wangena embusweni. Abantu abaningi bathi akukhanyi okwenziwa nguMnangagwa emazweni amaningi njengoba ilizwe liqhubekela phambili libhidlika.
Sike sikhangele ke okwenzakala eZimbabwe okwethulwa ngamaphephandaba ashiyeneyo. Kubikwa ukuthi kube lokuzamazama komhlaba izolo eHurungwe eKaripa lezinye indawo. Lokhu kubikwa ngamaphephandaba ashiyeneyo. Umnumzana Tendai Biti uthi umkhokheli webandla le-MTC, umnumzana Nelson Chamisa lomongameli Emmerson Mnangagwa kumele bahlale phansi bakhulume ngokuhlupha ilizwe leZimbabwe. Lokhu kwethulwe liphephandaba le-News Day. Unobhala wephalamende umnumzana Kenneth Chokuda uthi kungamanga ukuthi ulobe incwadi esazisa idale lephalamende ukuthi umnumzana Constantino Chiwenga kasekho. Ngakho-ke uthi lokho kuhamba kulokho kumemeteka kungamanga alohlaza tshoko ngoba uConstantino Chiwenga uyaphila. Lokwethulwe ngamaphephandaba ambalwa. Ye, kwamanje-ke soke isikhathi senu phela ukuthi like litsho-ke elifisa ukukhuluma. Siyakwazi ukuthi lijale ukusithumezela-ke ama-audio atshiyeneyo. So-ke nxa usithumezela uyakwazi ukuthi kumele wenzeni. Uyangena kuwhatsapp khonambani obesifitizela lokhana kokurekhoda-ke ilizwi lakho ube susithumezela kunombolo ethi 012024650318. Ake sizwe ukuthi bathini abantu namhlanje.
Linjani kustudio 7 yalibingelela lami nguThabalala okhuluma eseBotswana. Hayi, ilizwe leZimbabwe linzima bakithi, asikwazi ukuthi sibheke kuphi.
Bantwanani kustudio 7, hayi thina siyaphika. Yeyi, ngikhuluma ngeqhawe lethu uJoshua Mqabukonkomo. UJoshua ebeyindoda emadodeni engubaba kubobaba. Ngoba ngeqiniso ukuthi mina ngibelaye sibili isikhathi eside sisebenza sonke. Nga-trainer nena engithwela sisonke ngithweni samfundisa isisocha but ngaba lobuhlungu obukhulu sekuyime ngase ngithatha impahla yakhe ngilisocha ngisa kuzano ithathwa nguRobert Mkabe yonke enenye enjengakhasle arms emguza endaweni yeplazi lekenkukhu kupita i-Hope Fountain igarathi lesosithawu konke yimi engakuthathayo hhayi ngeza ubuhlungu yinto eyangenza ngisuke ku-ami
yelo emsakazweni linjani esicela inews kastudio 7 cela inews kastudio 7 ezanamuhla
Salubonani basakazi studio 7 hayi siyabonga hayi kuhlungu kudliwa kuAfcon hayi kuhlungu kodwa iqiniso ukuthi bona bafanele bengani badlalile ukuze ukuthi babonakale beqhubekela phambili ngomsebenzi ngoba ibhola liyaphela hayi siyamuzwa noDube lapha kwelakithi nami ngikhona lapha endaweni lapho kuthiwa kulezilwane khona ngihleli lapha kugomagoma village siku semwadi lo Chris Dube khonapha hayi kuzwisa ukuhlungu kakhulu inyamazana lezi seziqeda izifuyo zizalimaza labantu hayi sicela bangenelele bonke abafanele besiza umphakathi ngalezi izilwane lezi ngiyabonga lami ma ungabe ngingazwakala kustudio 7 ngoba lokhu ngihlalize ngizama ukwesinye isikhathi kungangeni kodwa-ke hhayi kuyakunganani ngoba kuyasetshezwa siyabonga madoda ngubhanda moyo ngihleli komnyama esigodini sakomnyama kugwamagwama village yabona
ye siyabonga kakhulu ke ukuthi uyasithumezela ke imilayezelo etshiyeneyo esesikukhangelayo ukuthi lisithumezele eminye phela imilayezelo ibe mningi okunyeokumangalisayo kwezithi siyidlale khonapha ke kustudio 7 okumele ukwenze uyafithizela ke khonokho okuyisibhono okutshengisela ukuthi ke ungakhuluma ube susithumezela ke umlayezelo wakho usithumezele kunombolo ethi 01 202 465 0318 ye siyabonga ye sike sikhangele ke ngamafitshane ezivela kwamanye amazwe uhlangothi lukahulumende wemelika olubona ngendaba zekhaya luthi sokulophenyo kulandela imbiko ethi kulabanye babo abakukhasi le-Facebook elithuka abantu bokuza izulu lesikhukhula selibulele abantu abaningi kwele-India esiqintini se-Maharashtra umbuthano wabatshengiselayo kwele-Sudan ufuna ukuthi kwenziwe umhlangano lenkokheli yebutho ngokubuswa kwelizwe lelo kulandela ukususwa kwaye ngumongameli umnumzana Omar al-Bashir esikhundleni njengokulithembisa kwethu izolo siqhubekela phambili sikhuluma labalimi abatshiyeneyo namhlanje sixoxa lo mnumzana Lancelot Ncube ofuya inkomo labanye bakhe abadabuka eZimbabwe abakwele South Africa
siyalima eSouth Africa endaweni yokuthiwa kuseduze neBronco Strait siqale indaba yokulima ngo-2014 sahlangana nje singamadoda ekhaya saba ngu-4 sasesithi yeyi madoda njengoba ulima sithanda kangaka and we spend most of our time la eSouth Africa so ma kuyukuthi siyabahloko sicabanga ukuthi sizihamba siye kwenza ekhaya we will end up not practicing i-passion yethu sasesiqala-ke sathenga amathole sathenga amankonyane angu-17 babe wabiza ngokuthi ngama-day old but base bewanikile i-first milk liyana for 1 week so safika-ke safuya amathole lawana saba ne-success rate enhle akuqala sasithenge 17 unfortunately linye lafohla one of the days seqalele ukudla utshani la sele sidla umkhawuzane indawo esifuyela khona ilo mkhawuzane so kwadla umkhawuzane kwasala 16 then i-next batch sathenga 15 but sathi ngo-2016 late sabe sinanzelela ukuthi amathole athatha isikhathi ukuthi asinikeze inzuzo uma sithi inzuzo sikhuluma ngamankonyane i-production sase siqala ke ukuthenga ezinkulu, sathenga ezinkulu inkomo. We received i plaza or not the sales receiver, saqala ukudinga indawo engathi inkulu ngoba sasilima nje khona phezu kwakhamizi, sase sidinga i plaza. Sesithola iplazi komiba kuthiwa nguBhuda, siyarenta ke iplazi. Sesikhulakhulile isibaya.
Sesilengayo.
Sesikhulakhulile isibaya.
Silengayo.
Sezingu-85. Sezingu-85 excluding amathole. Initially sasithenge KZN ama-Angus Cross. Uma sikhuluma ngama-Angus Cross, kusho ukuthi kwazaliswa ama-freeze land. Lezi zochago lezi amshile yazibona lezi ezilama.
Yes,
so babefake iAngus ubuzo wasekuphuma ke ama Angus calves. So saya sasile passion yeAngus sasithenga iAngus bull eyiyo manje ezibambe esibayeni sethu, sabuya sathenga le limousine bull wasesithenga le Boran. So sina ama bulls ayi 3.
Singathi labhuli yaphumelela yini kodwa ngokuwenza wena?
Singathi ngawulima ungaphandle kuba nama challenges here and there because babe befuna ukuthi bazwisise ukuthi kathi abantu laba abazokwenza ifarming lapha ngabantu abanjani. So mabe ngakujayeli kuba le nama strange interactions with the community or sithi ama neighboring farmers.
Mm-hmm.
But okwamanje sicabanga ukuthi sesi right manje ngoba sesi renta ama farm ayi 3 sadinga two additional farms since ukuthi sibalekele i overgrazing la esikhona. So ngathi sesiyamukele kangcono ngoba sesijwayelana nomakhelwane. Embuzweni wakho ukuthi siyaphumelela, njengoba ngithi ukuthi saqala ngamathole, sesiqala ukuthola amathole from i-production esingathi yethu. So far sile 13, which is the second series. This first series has been about 10 last year. This year we're expecting about 30 amathole. So we'll say i-value yakhuphuka kancane kancane.
Awubona ke bese ngaxoxa nje ilanga lezi lithone kodwa isikhathi sesidliwe ngumangoye. Sicela uvalise abalaleli ngamafutshane sibili ngokulima kodwa ungabatshela.
Balaleli sibonge ukuthi sithole ithuba lokuxoxisana nani. Ngicabanga ukuthi eZimbabwe sometimes i-farming iba egazini bese silimitwa maybe i-capacity lama-resources. But lapho khona is still possible wherever you are, it's possible ukuthi wenze i-farming yakho. Ngoba sesibona ngathi masingaphandle sicawa ngokuthi akula nto ngayo. So ngiyabonga ukulalela kwenu, hopefully kuzancedisa 1 or 2 people siqhubekele phambili ngokulima.
Umnumzana Lansela Ncube ufuya inkomo kwele South Africa labanye bakhe abadabuka eZimbabwe. Sixoxe laye ekwele South Africa.
Inkokheli yebutho leMelika ikhangelelwe ukuthi izadakazelela usuku lukazibuse embuthanweni oqoqwe ngumongameli Donald Trump obizwa ngokuthi iSalute to America. Umbuthano lo uzakwenzelwa eWashington DC lapho kuzabukiswa khona imibhobho, indizamjina lokunye okusetshenziswa libutho. Kuvame ukuthi kwenziwa umcimbi olabaculi lokunye okutshiyeneyo hathi ibutho elibukisa izikhali. Amalunga edale leCongress akubandla lamaDemocrats athi kawanikwanga amatikiti okuya emcimbini lo njalo kukhangelelwe ukuthi lokhu kuzabiza imali enengi engekho kubhajethi yelizwe. Kodwa-ke uTrump lamalunga ebandla lamaRepublicans bathi kudingwe imali yokwenza umcimbi lo kunhlangothi zikahulumende ezithiyeneyo. Ilizwe leMelika lathola uzibuse ngomnyaka ka-1776. Abantu abaningi bathakazelela usuku lolu. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana Danny Moyo, ingcwethi kwezombusazwe othi kuyamangalisa okwenziwa nguhulumende kaDonald Trump.
Siyaqalisa ukukubona lokhu lapha eAmerica. Mina seneminyaka eminingi ngihlala lapha angaze ngibone iparade isenziwa into yokuqala. Okumangalisa kakhulu ukuthi sikubona lokhu kwinto evame kakhulu emazweni okule dictatorship khona okufana lapho North Korea, lapho Iran, nakuphi kuphi lapho esazikhona ukuthi babe bezama ukushowa i-show of force ukwenzela ukuthi bakwazi ukucindezela abantu ukuthi abantu bangacomplain or noma ukuthi baphakame against government. So kuyasimangalisa thina kakhulu ukubona i-America isiba le parade efana naleyo.
kodwa ke lapha ukukhanya ngazalo umongameli ufuna ukuthi azenzele kube ngokwakhe. Ubona ngokubona kwakho ubonani uthethe khonoku okwenziwe eNorth Korea, eRussia nakwezinye indawo yini lakho le-Iran?
I think vele ukuthi kukuthethe lapho ngoba into engavamisanga ukubonakala oyisenzeka e-America, in fact akazi yenzeke. So the only way esingakubona ngakhona ukuthi kuthatha kuwo la amazwe alama questionable human rights, indlela abathutha ngayo singathi ama-citizens ayo ngama-detectorship. So asazi ukuthi yena ukwenzela ukubonisa i-power umazwe angaphandle noma ukwenzela ukubonisa i-power khona la ngaphakathi, ekubeni kuyukuthi into emangalisayo kakhulu njalo futhi esithusa abantu abaningi.
Kodwa-ke nxa sikhangela sibilela ngokutsho kwakhe uthi hayi sitshengisela ukuthi i-America phela siyahlonipha ibutho, yena utsho njalo phela. So-ke kodwa-ke nxa sitsho njalo awuboni ukuthi ungabe le mcijo khonapho?
Hayi, awukho umcijo awubekawo ngoba i-constitution e-America iyakhuluma ukubana i-military, i-army i-operator ngaphandle kwelizwe. That's why even noma kunama-riot la noma kunani awusozibona amasosha e-deployo. So in other words ukuletha ama-tanka lani le-diesel ama-bombers nani ukuthi kushowcase sokufana lokuthi i-military si-operator ngaphakathi kwelizwe, even though well in this case oba kwenzayo is just nje to show. But i-constitution itama i-military yethu amabutho ethu kumele a-operate ngaphandle kwelizwe kuphela.
Umnumzana Dan Moyo yingcwedi kwezombusazwe. Sixoxela eWashington DC khonapha eMelika. Wezemidlalo, iqembu leHighlanders Football Club selimise umsebenzi umsekeli womgcini sihlalo loNobhala Jikelele. UModeli Ngwenyalo Israel Moyo betheswa amacala okudelela abasebenza labo. Kabasavunyelwa ukungena ezikhundleni zeqembu leli okomnyaka. Ukudonselana kukaNgwenya uMoyo labanye abakhokhela ibhoso kwavela ngesikhathi kuphikiswana ngokugatsha uNhlanhla Dube, umqondisi weqembu leli. Kolunye udaba lwemidlalo, abantu abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Bhrithani bathi sebelungiselela ukuncedisa iqembu leZimbabwe Netball Team elizanqikelana lamanye kumncintiswano weVitality Netball World Cup kwele Bhrithani kusukela mhlaka-12 kusiya mhlaka-21 Ntulikazi edolobheni leLiverpool. Ukuze sizwe okuningi ngalokhu, sixoxele Elvis Mpofu okuManchester Warriors Social Club.
I-netball club yethu ifika mhlaka-5 lapha, yehlele eManchester khonapha. So sizaba labanye abazehamba beyihlangabeza eManchester Airport, abanye abavolontileyo ukuthi baba bazaze khona, and then bazabe hlala eLiverpool. So mhlaka-6 on a Saturday bazabe bele yedina gala ehostwe yi-Liverpool, abantu abaseLiverpool khonale ukuthi abafuna ukwenzela i-netball club yethu. And then mhlaka-7 July bazabuya ngapha kithi eManchester. This is abayenzela khona thina i-fundraising, ezama ukwenza i-fundraising yabo. So at the moment kwesilakwe okungani besasizela kukathesi.
Likhangelele ukuthi lizadinga imali enganani ukuthi libancedise?
Okwemali ngeke sisho kathesi ngoba uyabona it's on voluntary basis, so we can't say much with this. Siyakwazi ukuthi sikhangelele njengokuthi eManchester thina i-club yethu, i-social club, ilokuzama-members angu-79. So we're looking at about over 150 people bazabuya benze fundraising. So asikwazi ukuthi singaba le mali esizayiraise at the moment. So we are looking at quite a bit of a cash mint ezabuya or whatever. And even in kind, in everything okungani kuzaraise.
Yes, singathi lina ngokubona kwenu libona zana abantu bathabe kanganani ukuthi iZimbabwe netball team iyeza khonapha.
Abantu bajabule kakhulu, yazi ukuthi kule iZimbabwe izoparticipate entweni nje, so injenge World Cup yazi ngiyazi ukuthi and ngokuqala lokho beliqembu lethu le-netball eZimbabwe liparticipate ku-netball World Cup yangithi. So especially abantu bethu abayindlendi laba, abanye sebelesikhathi bengazake behambe ekhaya, abanye bahleli lapho isikhathi eside. So kuba kuhle kakhulu, bajabulele ukuthi bezethole isikhathi sokuspenda labantu kanjani berepresenta ilizwe lethu, especially ngomdlalo we-netball ngoba somdlalo lo onjani, so popular kakhulu like football. So we've got got lots of interest of a lot of people.
Singathi ke ngokuthakazelela konke elikwenzayo abantu bayakwazi ukuthi inetball nxa umuntu ehlohla kumbe senza konke lokho uyabe senza.
Hayi sithemba lokho abantu bonke nje nje abantu abakhulela ithe Zimbabwe abaningi batho bakhona nje sasikhula sibukela lati netball siyakwazi ukuthi kulabo goalkeeper sano no goal scorer defender obani bani siyakwazi ke nje kancana. Okanye bazafunda khonapho ngoba themba ukuthi abaningi abaza-interact abazothola isikhathi sokuxoga la mantombazana engafika lapha so bazafunda okuningi khonapho kubuya kweqembu le.
Ye, siyabona ukuthi iqembu leZimbabwe Warriors kade likhola ngale ke kwele Gibhide kodwa lenzanga kuhle ukuthi laba benze kuhle ubona ngani kumele kwenziweni?
Hayi sithemba thina sizabanika i-support abayidingayo ngendlela lapho sizabuya ngokuningi zethu angithi sizama ukubathuthukisa ukuthi sibanike that confidence ukuthi hayi singamva kwena konke okwenzakale ngale i-sport ezwela ngisho kwenzakele kweZimbabwe bazamile abafana behlulekile kodwa hayi amantombazana ngapha sizawazama ukwanika i-confidence that's why senza ama-fundraising lawa sibatshengisa ukuthi sijabulile kakhulu ngento abayenzayo ukuthi bequalify ukubuya ngaphi kuma World Cup ukuze bequalify so that's why we're doing all this for them to make them feel comfortable at home ukuthi beze lapho labo bathi behlale befike bezohlala lapha besiyadlala bekwazi ukuthi hayi bengacabangi kakhulu beconcentrate kakhulu ngaphi emidlalweni yabo kuphela abayenzayo.
Ye, so ke akuthumezele abantu beZimbabwe umlayezelo ufuna ukubatshela wona ungabatshela usithini?
Hayi thina sifuna ukubatshela lapha nje abantu beManchester Warriors and then including our Liverpool co-host as well nje labantu beUK ukuthi sonke sicelani please senjani ngemva kweqembu lethu leZimbabwe ngoba bazorepresenta emdlalweni omkhulu kakhulu okhangelelwe ngumhlaba wonke. Please, please, siyalicela lonke sibe njani sisupporteni iqembu lethu. We know ama-Warriors ahlulekile but now we have got another chance. Iposition abakuyo inhle kakhulu ngoba emhlabeni bangunumber 13 I think eZimbabwe. So ngibatshela ukuthi hayi thina nje abantu beManchester labe Liverpool lamakhosi konke le-UK yonke siyabe sibhizi sikhona thina in person sisupporta ileli qembu lethu leZimbabwe. So labo bebe ngemva kweqembu lethu.
U-Elvis Mpofu uManchester Warriors Social Club khona ngale-ke eManchester kwelebhilitane. Ye, sicela abantu ukuthi lisithumezele imilayezelo lapho ukuthi sixoxeni sibaningi sibone ukuthi singathini ngakhona ukwenziwa i-Netball Club yeZimbabwe lokunye-ke okuthiyeneyo. Siloba bakhona manje ecingweni uSanokhoza. Sanokhoza, kunjani?
Sikhona tibone njani
mina? Ye, uvuka njani lapho khona kodwa?
Hayi, siyavuka umkanda nje ngiphele ekuseni.
Ye, so ngamafutshane sibili ngoba isikhathi sesiphelile vele. Wena ubona njani khonokho ukuthi i-Netball Club yeZimbabwe iyadlala ku-World Cup? Ukuthi nganqoba yini?
Hayi, ngifisele kuhle kakhulu i-Netball Club ngoba ngiqala nje ukuze kuthiwa ingenele imincintiswano efana nayo naleyo. Akaze nihlangane lakho.
Ye, so ye kuthiwa ke ngama i-netball yama-Warriors so ngani kumenjalo so ke bayadlala khona ngale Britain. Ye,
ngithemba ukuthi bona bazakwenza ngcono kulamalokhuzini kulamadoda la siyangifike lapho eGibhithe.
Ye, awuboni ke Sanokhoza, siyabonga ukuthi ungenile kuhlela. Ungakhohlwa ukuthi usithumezele kuWhatsApp umlayezelo wakho siyawusebenzisa kusasa. Sibonge kakhulu baba.
Kulungile, sithumele imlayezelo gqibe. Siyabonga.
Siyabonga kakhulu, bye-bye.
Indoda ingaba namhlanje kusasiphinde ivuke. Hawu namhlanje sasiphinde ivuke thula mntana thula sana akuthu ngila makhomane
yinzwisale yophele kaJays Marabini kodwa singakehlukani ukuthi sikhangele indaba ebezikhokhela lamhlanje abantu bakhonana ngohamboni kamongameli Emmerson Mnangagwa okwele Rwanda abasekela umongameli kodwa bathi kulungile akwenzayo kuzobuya ke abadabuka eZimbabwe kwasebhilitane bathi basekela iqembu leZimbabwe Netball Team ekumncintiswano World Cup. Sikuqhuba lapha-ke uhlelo lwethu kwamanje oluvalisayo ngoKip Stube.